Umongameli Mnangagwa ucho lokho emhlanganweni awenzele Direct Central Committee ye-ZANU-PF eHarare ngaphambilini komhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke waleli bandla lo nyaka owenzelwa eGoromonzi.
Abantu abafuna ukuqakathekisa ukuvuselela umnotho njengalokho esikwenza kuhulumende omutsha, siyatsho ukuthi kumele sisekele inhlelo ezenzwa ngabantu bethu. Kumele sikwenze konke lokhu sibambeni ekuvuseleleni ilizwe lethu.
Ilunga leZANU-PF livela koBulawayo uMnumzana Munashe Mthuthwa uthi umhlangano walo nyaka bakhangele ukuphatha kabanzi udaba lokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
Iconference iqakathekileyo because for us it's an annual people's conference lapho esihlangana khona abantu abavela kuma-districts, kuma-provinces nama-constituents wonke eZimbabwe jikelele. Sibuya sizokhuluma about ama-policy issues aye party. We are the ruling party, we are the governing party. So it's important ukuthi every year sibe sihlangana sibuza ukuthi uhulumende uyenza yini izinto ezihambelana lezifiso zabantu. Number one, uhulumende uyenza yini izinto azithembisa abantu kumanifesto ka-2018. Number two, and also ukuthi sizwe ukuthi lapho kulezinto eziphambanisekayo zilungisiswe ukwenzela ukuthi siye phambili ngelizwe, siyakhe ilizwe lethu sonke.
Umfeleyana obhala ugatsha olubona ngokuqhutshwa konhlelo zabatsha uMnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lisebenzelana namalunga alo kahulumende ukuze kulungisise inkinga ezibhekane lelizwe.
Ezolungisa inhlelo ezathathwa nguhulumende ezisebantwini, njalo sizocubungula lezi nhlelo ebesizilethile ngaphambilini. Sibona ukuthi uhulumende wenelise ngaphi njalo silele ngaphi. Lapha silele khona sizabe sifuza imibuzo ejileyo njalo sifuna impendulo engatsheni ezithize ezohulumende, ngoba omphathi intambo balezo ngatsha abaguqela ubaba uMthuli Mncube okhangela ngezomnotho, obaba uPheresile okhangela ngezokulima, bazabe bekhona bezosiphendula ukuthi lokho esabathuma ukuthi bekwenze bakwenze bafike bangemlipi.
Kodwa enye ingcwethi ecubukuna ezombuso zomnumzana Mlungisi Dube uthi akula lutho oluzaphuma kulo mhlangano ngoba vele ibandla leli kalibananzi abantu beZimbabwe.
Umhlangano weZANU-PF oyenzelwa eGoromonzi sibe sikhangelela ukubana nxa abantu beZANU-PF bengabantu abakhathazekayo ngokubana ilizwe liye phambili, kade kuzabe yisikhathi sokubana behlanganise amakhanda ukubana belungisise indaba lokhu esihlupha elizweni leli, ezinjengokuthi ikhono mayisebenzi, ukuswelakala kwemisebenzi, ukungabi khona kwamagetsi. Kodwa siyabazi ukubana-ke ngabantu abanganakiyo ngokuthi abantu baphila njani. So ngokunjalo asikhangelelanga ukubana kuzabe lento ebambekayo ezanceda uZulu ezaphuma kulo mhlangano.
Umhlangano webandla leli uzasungulwa kusemthethweni kusasa ngumongameli Mnangagwa eGoromonzi esigabeni seMashonaland East phansi kwendikimba ethi mechanize, modernize and grow the economy towards Vision 2030. Kusenjalo abala impi yenkululeko lalaba abancedisa ngesikhathi sempi yenkululeko omjibha sebeza kuba ingxenye yebandla leZANU-PF kulandela isinqumo esithethwe yi-Politburo le-Central Committee. Umhlangano lo wenzeka ngesikhathi kucatshangelwa ukubana kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Izigaba zonke zelizwe kubandla leZANU-PF zethule isinqumo sokuba umongameli uMnangagwa akhokele leli bandla kukhetho lomnyaka ka-2023. Kodwa ingcitshi zithi elakusasa likaMnangagwa limi manzonzo ngenxa yomumo womnotho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo waze ukuba kufuze kube lokhetho emhlanganweni lo esithi kuzaxoxisana ukuba ilizwe lingaphumelela kanjani enkingeni elibhekane lazo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.